Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazo muhle isikhathi 6:30 alamukela emsakazweni. We Studio 7 ngolesibili mhlaka 17 Mabasa 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje silengqoqo lomphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo ngohambo lwabo ngapha kweleMelika.
Ah, wanenge singakabuyi khonapha vele sokula amakhampani amaningi awe America, North America particularly abanjengo General Electric abasebuya saba express ama interest so that babuye bezoyenza ama projects amanene ekhaya.
Inkokheli zomanyano MDC Alliance ziqhuba umhlangano labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa zibazisa lokho okuhloswe yilo umanyano nxa unganqoba kukhetho oluzayo.
Thina njenge business community into esiyifisayo ukuthi ama-policies elizwe engatshintshatshintshi. Nxa kune-consistent ku-policy, it means investment yakho okutshalileyo ku-guarantee.
Kambe abebandla leMthwakazi Republic Party bazayiphazamisa njalo na imihlangano yekomiti ekhuthaza ukukhumisana umlotha?
Sasingayiphazamisa kodwa sasifisa babekwazi ukuthi indaba yemathebeleleni iyahlupha, indaba yebhukurawundi iyahlupha, asidingi ukuthi size siyiphathelwe ngabantu esicabanga ukuthi bangama-beneficiaries.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umphathi ntambo kahulumende obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe uMnumzana Sibusiso Moyo okhona pha eMelika uthi iqula alikhokhelayo liyaphumelela kunjongo yabo yokuhuga osomabhizimusi bakwamanye amazwe ukuthi bayewasungula ekhaya. UMoyo ukhokhela iqula leziphathamandla zikahulumende ezigoqela umphathi ntambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa kanye losiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank uMnumzana John Manguja labanye. Kungxoxo ayenze lo sithandekile emhlanga weStudio 7 uMoyo uchasise okunengi ngohambo lwabo kanye lokwenzakala ekhaya kwezomnotho lembiko yokuthi kubonakala amasotsha ezigabeni zonke zelizwe phambilini kokhetho.
Hayi, abantu be-America particularly eNew York basi-receive kuhle sibili. Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo owenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kwa ngameli oyilize uComrade Edi Mnangagwa and bathi bona sebe clear ngemvelo and nge direction esesithathayo ukuthi siyilungisise ilizwe langkhona.
Okuyibo abathe bazalisekela ngobani kulamanye amazwe kumbe ezinye inhlanganiso elivumelane lazo khona ngapho ukuthi zingabuya zizosungula amabhizimusi ekhaya?
Ah, wanenge singakabuyi khonapha vele sokula amakhampani amaningi awe America, North America particularly abanjengo General Electric abasebuya saba express ama interest so that babuye bezoyenza ama projects amaningi ekhaya. So yiko ke sibe siqoqa ke nje amanye amakhampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala. So uwenze ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Lisuka eNew York liya ngapi? Khonapha eMelika.
Lapha sivele sibuye eNew York, si address ama fund managers and then si eNew York Stock Exchange and maybe sizadlula eWashington DC so that sibe lama consultations. Kodwa sisuka lapha vele sesiye Europe.
Ama consultations elizaba lawo eDC yiwapi?
Hayi, lawo ke siyahlangana lama senators ona lana vele labanye aba White House.
Kuyini eliza wenza okumqoka? Sizwile ukuthi liza kuya emhlanganweni we Commonwealth. Okunye liza kwenza ngaphandle kwalo umhlangano kuyini?
Ha, lokho sihamba sikhuluma ngelizwe leZimbabwe ukuthi ngendaba yema business siqoqa ke ama investors from Europe, United Kingdom and lama investors from the rest of Europe ukuthi babuye eZimbabwe bazo ncedisa ukuyakha iZimbabwe singakangeni even endabeni le Commonwealth.
Njengohulumende weZimbabwe likwamukele njani lokho ukuthi selinxusiwe lana ukuthi lizobukela ukuthi kwenziwani?
Hayi, njengwa ukwazi ukuthi thina asisela ngqoko esixabana ngayo neCommonwealth njengelizwe ekhokhelwa nguPresident Edim Nangagwa. Sifuna thina ukuthi singene futhi kuCommonwealth, kodwa singakenzi lokho. Kumele siyenze ama-processes afunakayo, ngoba yiwo ababe sitshele bathi simele siyenzeni, siphume. So simele sibatshele ukuthi hayi, thina sesifuna ukubuyela laphana, liyasivumela yini, so that we can then restart the formal processes.
Kodwa sesibuyela kwele Zimbabwe, umumo ubikwa ungakaguquki kwezemali lokunye, abantu lokhe befole emabhanga, njalo abanye bathakula mahluko osukhona lokhe kwangena umnumzana Nangagwa embusweni. Lithini ngalokho?
Hayi, uyabona, nxa uqalisa umumo wangkhona, uqalisa program, i-new dispensation, uqalisa from minus 10, ukuthi uzefika ku-positive 0, kuthatha isikhathi. Ngiyabona uyazwisisa into engisho.
Hayi, kuyini sokukhona okuguqukileyo lanxa liku-minus? Kuyini eselikwenzile?
Yeah, into eqhakathekileyo yikuthi ilizwe limele lithengiseke ku-International Family of Nations. Ukwenzela ukuthi imali yaphandle ibuye izongena i-comfortable ekhaya. Yi-priority ka-the CEO esiyenzayo, yikho sikhona apha e-New York. We are sorting out our fundamentals and we are sort of creating an investor environment eyokuthi umuntu imali yaphandle ibuye, ama investors abuye, ama international financial institutions babise imali, izikweleti sizibadale, and then i confidence ibe khona, then imali sihlale eZimbabwe. Isihlale eZimbabwe, abantu bazathola imali yabo ngokufuna kwabo. So it's not an event, it's a process.
Sizwile njalo ukuthi lithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Standekile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and a good trainer, but umuntu uyaguga andi. And angaguga umela aphume esisotsheni. Umuntu angaphume esisotsheni eseseya community leader, kumbe ajoin i-politics, kumbe abe captain of industry, kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world. Akutsho ukuthi therefore sokula masotsha anjani asefakiweyo. In fact, asifuni konke lokho, and akula, and the short, long and short of it is ngamanga.
Lapha kuhambo lwenu eMelika leNgilandi lizahlangana yini lezizalwane zeZimbabwe ezikhona lapha lixoxe lapha?
Sibili.
Likhuluma labantu abaningi kumbe likhuluma labalutshwana abakhethiwe?
Well, that depend on ama-organizer ukuthi bakhwanisa ukubuthanisa abantu abangaki. Handi. Kodwa i-focus esiyenzayo is sidinga sifuna ama-investors, potential investors abekhaya.
Hello ke ngumnumzana Sibusiso Moyo, umphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, ubexoxa ecingweni lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseNew York khona pha eMelika. Inkokheli zomanyano MDC Alliance izolo ntambama ziqhube umhlangano labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa, zibazisa lokho okuhloswe yilo umanyano nxa unganqoba ekhethweni oluzaqhutshwa enyangeni ezimbalwa ezilandelayo. UBenedict Nhlapho besemhlanganweni lo wasipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekhuluma lapho somabhizimusi beZimbabwe izolo ntambama eRosebank eJohannesburg, umkhokeli ubandla le-People's Democratic Party, PDP, uMnumzana Jendayibiti, uthi ibandla leZANU-PF belilelo kweminyaka yonke yokubusa kwalo yikho umnotho wahle wabhazalala. Ubethi utshela osomabhizimusi laba ukuthi ibandla lakhe linganqoba ekhethweni, uhulumende wabo uza kwakha imigwaqo yesimanjemanje apheke amagetsi afika ku-6,000 megawatt ngenyanga. Likwenze njalo ukuthi wonke umuntu athole i-Wi-Fi yokufinyelela ku-internet mahala. Ubuye wethula ukhathazeka ngesikwelede selizwe wathi ibandla labo lizalwela ukuthi lesi sikwelede sesulwe hathi lokho kwenziwa nguhulumende ukufuna ukusibhadala ngemali ebolekiweyo.
If you are in deep distress, you are like an alcoholic.
Nxa ususenkingeni enkulu yezikwelede usufana lesidakwa esingasenelisi ukuphila singadakwanga. Ngoba ungavele uqale ukwenza izikwelede uhlala ulokhu ukweleda.
Which is the problem with Chinamasa's formula of borrowing from somebody in order to pay the World Bank.
Umnumzana Bethuthi bafuna abaswelayo baphiwe imali yoncedo ikakhulu abagogekileyo. Baza kwenelisa njalo ukugcina imali zabathatha ipentsheni zivikelekile. Bafuna njalo imigwaqo lezitimela kube ngokwakhathesi hatshi lezi ezakudala. Uphinde wanxusa osomabhizimusi laba ukuthi bazimisele ukuzovula amabhizimusi abo elizweni ngoba konke abafuna ukukwenza ekuphuculeni ilizwe kuzabiza amadola amabhiliyoni alitshumi lanhlanu okuyimali athi izaphuma enhlelweni zokusebenzelana kwarhulumente lamamabhizimusi azimeleyo. Umbono walumanyano ngekusasa elizwe uthathekise abaningi abangene lo mhlangano nobanje abanye abagoqela umnumzana Kwanele Moyo bebefuna ukwazi ukuthi ngambe bengasungula amabhizimusi abo azabe phephile na.
Thina njenge business community into esiyifisayo ukuthi ama-policies elizwe engatshintshatshintshi. Nxa kule consistent ku-policy it means investment yakho okutshalileyo ku-guaranteed.
Umnumzana Daniel Molokele yena ofuna uyancintisa esikhundleni someli we-MDCT eWange kuthe umanyano wabo ulazo zonke impendulo ezifunwa lelizwe leZimbabwe.
Nge-MDC Alliance asiphonga ukukhuluma ngokuthini kumele silungise lokho kwabulawa iZANU-PF. Sikhuluma njalo ukuthi sakhe njani umnotho wesizwe sisiya phambili ukwenzela ukuthi abantu babone inguquko ekhanyayo, whether imigwaqo, whether imisebenzi, into ezinjalo. Kodwa uqathele ukuthi impilo zabantu ziguquke kusolakala kwemali kuphele konke.
Lo mhlangano ungenwe ngabamabhizimusi abaphuma emkhakheni ehlukeneyo. Abebandla le-MDC Alliance bona bathi abathandabuza ukuthi bazanqoba ekhethweni oluzayo, yikho sebelungiselela abazokwenza. Ngumele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave laku shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Kambe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party azaphazamisa njalo na imihlangano yecommission ekhuthaza ukukhumisana umlotha eNational Peace and Republic ngaphinda njalo eNational Peace and Reconciliation Commission. Lokhu kulandela ukuhlangana okwenziwe inkokheli yemthwakazi leziphathamandla zecommission yonale yokukhumisana umlotha kunsukwana ezilutshwana ezisanda kwedlula. Ikhomishini le ihlangane lemthwakazi lezinye inhlanganiso kulandela ukukhonona kwabavela esigabeni seMandebeleni abasola indlela okuqutshwa ngayo imihlangano yokubuthanisa imbono kaZulu ikhomishini le. Sixoxe lomkhokheli weMthwakazi Republic Party uMnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabonga. Imhlangano lo kwakusiyakhulunyiswana
ngehlupheko esihlangana lazo njengabantu bemathebeleleni kakhulu sikhangelane lodaba lonolu olukhulunywa ngalo kulezi nsuku lwe-reconciliation, lapho amalunga ethu ahamba khona ebambene lenhlanganiso njengabobhethu lezulu besiyatshela abantu be-NPRC ukuthi bafisa ukuthi kusetshenzwe njani. Enye indaba emqoka esayethulayo kwabe NPRC simelwe ngababesimele yikuthi sifisa ukuthi udaba lwe-Guguraundi lufakwe lube lodwa lungahlanganiswa lendaba zonke ezilokwenza lokugoqelwa lokwenziwa yileyi commission. Sinanzelela ukuthi udaba lwe-Guguraundi luzimele lodwa njalo it's a sensitive issue okumele ukuthi lubanjwe ngendlela ehlukene lalezi zindaba. Kakhulu sinanzelela ukuthi okuningi okwenzakale eZimbabwe kwenzakale from 2000 ukuya ngapha, njalo futhi ama-disturbances angkhona ahlukene lento ye-genocide ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sifile ukuthi lolu daba alungeke lwabanjwa ngendlela efana nayo, kumele lubanje ngendlela ehlukene.
Ngokubona kwenu, libona ungani nxa ingayenza imihlangano le ingaqala njalo liza ngena emhlanganweni le kungela kuphazanyiswa?
Okumqoka abantu okumele babekwazi ukuthi vele sasingayiphazamisa, kodwa sasifisa babekwazi ukuthi indaba yemathebeleleni iyahlupha, indaba yeGuguraundi iyahlupha, asidingi ukuthi size siyiphathelwe ngabantu esicabanga ukuthi bangama-beneficiaries of that time, abanye abayithi moment of madness, kodwa kudinga abantu abayindependent. Sakutsho lokho ukuthi asilahlupho ingabanjwa ngabantu aba-nonpartisan abagoqela abantu abanjengabo-CCJP lezinye inhlanganiso mhlawumbe ezingathathi hlangothi kwezombangazo, ngoba sinanzelela ukuthi laba abantu ababekhona bafakwe libandla engathi ngele-ZANU-PF esicabanga ukuthi yibo mhlawumbe abaaba ngama-perpetrators of i-genocide emathebeleni. Esithi nxa siwukhangele thina sithi bangeke babulala abantu babuye futhi bafake abantu babo bese besithi yibo abazolungisa lolu daba. Sinanzelela ukuthi ngaleyo ndlela kuyabe kungalungiswa ngalutho. Kanti njalo okunye esithanda ukuthi babekwazi ukuthi i-genocide yona vele kayiphelanga, isaqhubekela phambili, ngoba lamanje sesibhekane lesikuthi thina yi-economic genocide whereby abantu bakithi bathathelwa amathuba emsebenzi nsuku zonke. Ungathola ukuthi indlela naleyo ukuthi abantu bakithi bengasaqhatshwa kwabangelwa kakhulu yi-Guguraundi ka-1982 to 1987. Ngokunjalo sithi nxa ingabanjwanga ngendlela eqondileyo yokuthi nabanikazi lezinye inhlangano ezizimele zodwa siziphathele, kufana lokuthi indaba leyo yake ingalungiswa ngalutho, ngoba imathibeleni yonke le migensi ziphakathi kodubo lokuthathelwa emsebenzi ngabantu abavela kwezinye indawo ngenxa yokubhenefitha ngendaba yombhuqazo.
Alo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party, ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Esikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UMichael Cohen, igqwetha likamongameli Donald Trump wele Melika ocutshungulwa ngokungethembeki, ubanjwe ngamandla ngumthethwandaba izolo ukuthi aveze omunye owayemqatshile. Kwabonakala ukubana nguSean Hannity, umsakazi olodumo. Intatheli izindaba yakwele Russia iwile ivela kusitezi sesihlanu yafa ngemva kokuloba udaba olwaveza ukuthi kulabanye abadabuka eRussia abathengwayo ukuyolwa impi yomndeni yakhonani. Umqoqi wenhlelo zebandla leMDCT umnumzana Bednico Bebe uthi kasoze akhulume ngokwenzakalayo kuye lebandla leMDCT kulandela ingxabangxoza esebandleni leli. UBebe wetheswa icala lokusebenzelana loNkosazana Thokozani Khuphe owaxotshwayo ebandleni leli kumaviki amabili asanda kwedlula esetheswa icala lokungemukeli ubukhokheli bukamnumzana Nelson Chamisa athi akamelanga akhokhele leli bandla. uPepe owasinda ekuhlaselweni ngabasakhulayo bebandla leMTCT kungcwatshwa uTswangirai eBuhera. Laye ubengayi emhlanganweni yebandla leMTCT okwesikhathi eside ekhonona ngodaba lokwabelana izikhundla zokuncintisa lamanye amabandla kukhetho oluzayo. Simbuzile uBebe ukuthi uyakhankasa yini ekhankasela ukhetho oluzayo.
Well, uZulu wenkayi ukhangelele ukulungisela abuyayo aka-2018. And njalo uZulu wenkayi uvele uyaziwa eZimbabwe jikelele ukuthi kusukusela ngo-2000 uZulu wenkayi ukhulume wakubeka sobala ukuthi iZANU-PF ngaleso sikhathi yayikhokhelwa uMgabe, khathesi sikhokhelwa nguMnangagwa. Yibo abantu abadale uhlupho esikhala ngalo sonke eZimbabwe. Ngaleso sizathu-ke uZulu wenkayi uyakuzwisisa ukuthi kusukisela ngo-2000 ubevele elwisa-ke uhulumende weZANU, wamlwisa-ke ngokugcweleyo, watshengisela ukuthi uhulumende weZANU-ke yena njengoZulu wenkayi kamthakazeleli, njalo kasohulumende obancedisayo, nguhulumende owenza ukuthi badubeke njengabantu besesigabeni senkayi, nguhulumende owenza abantu besigabeni senkayi bazizwe bebandlululiwe, bengasubo bantu abakhangelwa njengabanye abantu ilizwe lonke ngumayithi iZimbabwe yonke jikelele. Njalo nguhulumende owenza ukuthi impilo zabantwana beZimbabwe zibe yilokhu eziyikho khona, ilizwe leZimbabwe libe likho yokukhona. So ngaleso sizathu-ke abantu benkayi sebekukhulumile ukuthi hayi, thina ngalezo sizathu uhulumende weZANU kasimfuni, njalo kasoze samfuna, njalo sizakwala singamfuni.
Ya manje ungasitshela ukuthi kuyahamba njani esigabeni njengoba sisizwa kuthiwa bakhona abanye abafuna ukuncintisa bengabe bandla linye leMDCT?
Well, nxa bekhona izakhamizi zenkayi, abavoti benkayi yibo abazakhuluma ukuthi lo ababona efanele kumbe eqondile ukuthi abamele edalele ephalamende ngumuntu oyabe enjani. Idemokhrasi yona vele itsho ukuthi abavoti kumbe ngithi abakhethi abakhetha izinkokheli abanguZulu weZimbabwe, ikakhulu uZulu wenkayi, balelungelo lokukhetha lowo muntu ababona efanele ukuthi abamele edalele ephalamende, onguye-ke ovikela kumbe ngithi ngesilungu odifenda izifiso zabo, odifenda-ke ilungelo labo, odifenda-ke yona idemokhrasi yokuthi kufanele bakhethe umuntu abamfunayo. Ngibona ngani kuqondile-ke ukuthi nxa kulalo othi yena ngibone ngani abantu benkayi sebemfake-ke phambili ukuthi nguye oqondane lokuthi abamele, kuyabe kuqondile ukuthi bamkhethe lowo muntu ngoba kulilungelo labo elibhaliweyo kwisisekelo sombuso, i-constitution yeZimbabwe.
Alo-ke umnumzana Bednico Bebe, umqoqi wenhlelo zebandla le-MTCT, ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Lanxa ezinye izalwane zeZimbabwe zajabula ngokususwa kwamapholisa ezitaladeni nyakenye, kathesi abanye sebesithi amapholisa kawaphenduke ngoba sokugcwele amasotsha kundawana zonke. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa ekoBulawayo.
KoBulawayo abebutho babonakala nabasakhulayo enkundleni ye-White City Stadium besenza inhlelo ezingajwayelekanga, njalo bahlala emabuthweni police station. Kunsukwana ezedluleyo abebutho bebeqhatsha abasakhulayo, loba nje kuyinto evamileyo, kodwa uZulu usola ukuthi kwenziwa ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho, bethi akudingeki ukuqhatsha ibutho lona ilizwe lingela mali, njalo kungela kwesabela ukuthi kungaqhamuka impi. Amasotsha ebutho leZimbabwe aqale ukugcwala okungenani mahloni emphakathini ngesikhathi encedisana nezinye inkokheli zebandla elibusayo ekugenquleni umbuso kaRobert Mugabe ngomnyaka odlule ngoLwezi. Ukhansila kaWard 7 umnumzana James Sithole uthi okwenzakalayo ukhahlameza lokwethusela uZulu ukuthi ayekhetha inkokheli elokwesaba kukhetho oluzayo, ethi kufana lokwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi.
Lokhu yinto esizwayo, njalo iyasikhathaza mbe iyakhahlameza abantu izakhamizi kakhulu ezakoBulawayo, ngoba ngezinye indlela yokwethusela ukuthi ngaphambilini kwekhetho abantu bengahambi ukuya khetha abantu ababafisayo bene ababamelileyo sokukwethusela besaba ikakhulu nxa sikhangela kulokho okuke kwenzakala iminyaka edlulileyo nxa sikhangela indaba yani yeGugurahundi endaweni le yeMathebeleland. Yikho ke khonokho kwenza kuhle kufake ukwesaba ebantwini ukuthi abantu abasoze behambe ke ekhethweni bekhululekile.
Wengeze ethi kusobala ukuthi kwenziwa libandla elibusayo ngoba akukabi ngitsho lombiko osuka kumongameli Mnangagwa lebutho leZimbabwe besola ukusabalala kwebutho emphakathini.
Okufaneleyo ngabona ukuthi ngezinye zama-demands ezifakwa ngama-opposition parties ukuthi nxa lokho ke kungazange kukhangelwe ngoba kasikezwa yena umongameli webandla even kwelizwe kumbe umkhokheli webandla elibusayo esima kumbe kanye konke lamasosha besola leso isenzo ukuthi isenzo esinjani esingalunganga bonke abantu abakwenzayo lokhu kabayekele ukukwenza ngoba nxa bengakwenzanga abantu kabasezobebe lokukholwa njalo kuyatshengisa sibili ukubana yena umongameli welizwe kuyatshengisa ukuthi ibandla elibusayo yibo abakwenza lokho ke ngabomo belenjongo ukuthi khona lokho kunike bona i-advantage phambili kwani okwabanye abantu bengavoti bekhululekile belokwesaba.
Evumelana lombono kaKansela Sithole, isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Alex Ndlovu uthi okwenzakala elizweni ngemva kokuthatha uzibuse bekuyinto abangayikhangelelanga kodwa bakhangelele ukuba umongameli lenkokheli zebutho zisole lesisenzo.
Ukwethusela kwabantu yinto ebesingayikhangelelanga kakhulu in this day and age lapho esithi khona with 38 years on besikhangelela ukuthi kuphucuka ebantwini kanye le new dispensation lokubuswa ngendlela elempucuko kakube yinto ekhona kulesi sikhathi esikiso. Okukhona ukuthi uhulumende kumele akhiphe istatement kumele angakuvumela ukuthi kuye phambili kanye labakhulu bani bezombutho kabakhulume ukuthi kuliqiniso yini ngoba thina sabe sifuna ukuthi nxa kusenzakala kube into ekhuzwayo sibili kuvele kibo abayibo abaphethe intambo zombuso.
Ibutho leZimbabwe lithakazelelwe nguZulu ngesikhathi ligenqula uhulumende kaMgabe kodwa ngemva kwalokho kube nensolo lacina libuyele enkambeni kodwa seliphendukile njalo emphakathini. Abanye bavunula impahla yebutho kuthi abanye bazigqokela impahla zabo. Kuminyaka edlule ibutho belicalwa ngokuncedisa ukudlilibenzela ukhetho into abantu asebesesabela ukuthi ingenzeka ukhetho esibhekane lalo. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ndebele ingoma kazinja ziyamluma isigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Besilengxoxo lomphathi ntambo wezobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe emnumzana Sibusiso Moyo ngohambo lwabo ngapha eMelika. Inkokheli zomanyano we-MDC Alliance ziqhuba umhlangano labo somabhizimusi beZimbabwe kwele South Africa zibazisa lokho okuhloswe yilo umanyano nxa unganqoba kukhetho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama.